Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu lamhlanje ekuseni siku 27 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Abantu abaningi bebesesesaba ukuthi ngento ezenzwa yizeki bamele bavote na so sibuye namhla ukuthi sizoba yazisa ukuthi bangamvothela umzalo uNelson Jamisa amavoti abo onke are going to count.
Amagqwetha amela umanyano we-MDC Alliance athi asecande indlela ezalandelwa ukuthi umkhokheli walo umanyano uMnumzana Nelson Jamisa aphiwe amandla njengemfanelo yakhe enganqoba kukhetho ngomvulo ozayo.
Bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingarejistered, bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic lights, bazabotshwa futhi abantu abadriver bengala ama-licenses. Khathesi into eqakathekileyo kade siyikhangele yiyo ama-roadblock. Isiyimile ngothi yiyo kade sithwalisa ilizwe nzima, ama-tourists sesesaba ukubuya eZimbabwe.
Umphathintambo kahulumente obona ukwenzakala elizweni uMnumzana Obed Mpofu uthi ugatsha lwakhe luphumelele ukulungisa udaba lwama-roadblocks. Njalo amapolisa selubhekise kubatshayeli bezimota asebetshakala emgaqweni bengalandeli imithetho. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho. Njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Umkhokheli wequla lamagqwetha amela umanyano we-MDC Alliance uMnumzana Thabani Mpofu uthi sebecande indlela ezalandelwa ukulondoloza ivoti kaZulu kanye lokuthi umkhokheli walumanyano uMnumzana Nelson Jamisa aphiwe amandla njengemfanelo enganqoba kukhetho ngomvulo onalo ozayo. UMavis Gama intathela izindaba yethu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu utsho lokhu emhlanganweni lethathela izindaba.
Besifuna ukwazisa umthokazi omhle ukuthi bonke labo abazovotela uNelson Jamisa amavotes abo se azagcinwa kakuhle, azabalwa kakuhle, kuza kuba le transfer of power umzana Nelson Jamisa enganqoba. Abantu abaningi bebesesesaba ukuthi ngento ezenzwa yizeki bamele bavote na so sibuye namhla ukuthi sizoba yazisa ukuthi bangamvothela umzalo uNelson Jamisa amavoti abo onke are going to count.
Ulandisa njalo ngokubafuqileyo ukuqhuba lomhlangano lentathela izindaba.
Anti lawuboni ukulamkhuba ubuqili obuyenzwa yizeki ukuthi le nto eziningi ezenziwayo ezingayisizo ezingekho emthethweni. Kodwa thina njengamagqwetha sesihleli phansi saluhlazulula lolu daba, salungisisa ama-strategies azakwenza ukuthi ivoti yonke evotelwa umzana uNelson Jamisa izabalwa ibe le effect. Enye into esiyibonayo ngiyokuthi ama-votes azavotelwa umzana uNelson Jamisa azaba emaningi ukudlula ama-votes amanye ama-candidates wonke.
Umpofu uthi isiqinisekiso sokuba ezolunqoba lolukhetho uJamisa sivelela ebantwini.
Sibuye uzotshela abantu ukuthi ama-votes abo abalawo ngoba bafuna ukumvotela, ama-votes abo abalawo are going to count. Kule ndlela enye eyezulwini, kule ndlela enye eyegodini, kule ndlela enye eyi-result ye-election. Indlela leyo yindlela ecazulula, yindlela ekubeka sobala ukuthi upresident oyiZimbabwe uzaba umzamo Nelson Jamisa.
U-advocate Mpofu uthi lokho kwenzakala kukhetho luka-2008 akuyi kuphinda kwenzakale njalo lapho umuyi owayengumkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT uMnumzana Bogen Tswangirai wayenqobile kukhetho kodwa waqilwa lokuvinjwa ukuthi angene embusweni ngabakubutho. Kwaphetha sekubunjwa uhulumende womanyano wamabandla ehlukeneyo owawukhokhelwa nguMnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane zithi izimiso ezithenjiswa ngamabandla ezombusazwe kumamanifesto awo zimomethe okubajabulisayo, kodwa bakujwayele ukuthi amabandla la ahlezi ethembisa okuningi ngesikhathi sokhetho okungasoze kufezeke. U-Ezra Chisaspanda we-Studio 7 uxoxela abanye babo wasethulela lolu daba.
Bathi ukhuluma kulula, kodwa ukwenza kunzima. Iningi labeZimbabwe esebehlala eBhilithane lithi abavotayo bangakhohlwa ukuthi batshelwa amanga ngesikhathi sokhetho. Abezombusazwe bencenga ivoti labo. Unkosazana Sane Ndlovu, isakhamuzi eLondon, uthi abantu abavotele umuntu okhuluma izinto ezingafezeka.
Wabonile ama-manifesto ama-political parties wonke. Akulanto entsha emangalisayo abayikhulumayo. Bakhuluma izithembiso zamanga. Kodwa kulomuntu oyedwa okhuluma okulengqondo, uPresident we-APA uNkosana Moyo. Manje abantu kabathathi isikhathi ukuthi bamlalele, baphonga uthatheka belandela abantu abaqamba amanga. Bengifisa ukuthi abantu bavotele uNkosana Moyo for president.
Omnumzana Msakade Zitha uthi abantu kabake bazame amanye amabandla amancane bakhohlwe ngamakhulu ahleze sehluleka ukubusa kuhle.
Ngibala ama manifesto izanu sesiloke sibala ama manifesto wayo besiqambela amanga into abazazenza for 40 years. Kambe ungabe ukwanile inxamuntu eza kutshela into efanayo 40 years kude engayenzi lokho umkholwa? Same MDC ile 18 years isitshela ama manifesto wayo. Asinge sizame imthwakazi imanifesto yabo yokuqala sibone ukuthi kanti bona bazasenzelana.
Abanye bathi ukhetho luzayo kumele abantu bakhumbule ezomnotho okumele zilungise ukuthi ilizwe lisukume. Omnonza namandla Moyo ngomunye wabo.
Angithakazelele kakhulu imanifesto ye-MDC Alliance ngoba ikhanya ingani iza addressa indaba zomnotho welizwe. Lapha sesikhale kakhulu kwelakithi ngokuswelakala kwemali njalo langoku-implementa indaba ye-devolution of power ukuthi ama-resources ngezigaba ngezigaba abelaniswe kuhle kungela bugwelegwele i-corruption.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilithane zibuhlungu ngokungavunyelwa kwazo ukuvota besendaweni lapho ahlala khona ngaphandle kwelizwe, kodwa kuyizo eziphethe umnotho weZimbabwe ngokuthumela imali lokudla kuzihlobo labangane abasekhaya, okuyinto ezifisa uhulumende ozakhethwa ngomvulo akuguqule lazo zibe le mvumo yokuvota. Ngimele Studio 7 igabana ngu-Ezra Chisaspanda.
Wabancintisa kukhetho ngomvulo nalozayo intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu uxoxa lo Nkosazana Sehliselo Ndebele okhankasela ukumela ibulawayo Central edalele parlamente ekubandla lemthwakazi Republic Party.
Umkhankaso uyahamba kancane kancane ngoba inkinga sihlangana nazo ukuthi khona siphathi le esithi self-funding, asinayo imali, kodwa kancane kancane we getting there. So we hope ukuthi khona lokhu nje okuncane sizophumelela ngoba abantu la sihlangana nabo esi interacta nabo singejana nabo bayas understand ukuthi sifunani.
Ba izeki ithiza beyifundisa ama election agency ebandleni lendi uhamsa njani?
Ebandleni lethu besingakatholi ikakhulu ku constituency yami, ngakhulumela kakhulu ku constituency yami, besingakatholi abantu abaningi abazimisele ukuthi basimele ezama agents wethu ngoba abantu bakithi bafuna imali, izinto zamahala abasazifuni. Ngakho siyacela nje ukuthi khona sicela ama volunteers ngoba lathi kunje yonke into esiyenzayo sikhipha izimali emaphokethini ethu, sihamba sicela nathi kodwa kunzima ngoba abantu bafuna imali. Sesithole nje those few.
Lingasitshela ngokuthi kuyini elikhangelele ukuthi linganqoba likwenzele uZulu?
Thina okuqala njenge-MRP sikhangelele ukuthi singanqoba sikhulule abantu bakithi kule ingcindezi abangaphansi kwayo eyenziwa ngukhulumende obusayo namhlanje. Yikho okokuqala esikukhangelele lokhu. Njalo mina njengo-MP weBulawayo Central ngiku-Metropolitan City ngikhangelele ukuthi sizolwa ngendaba ye-corruption lendaba ye-nepotism.
Indaba leyi eyokuthi ukhetho lungathi solwenziwa ama-results ayethatha isikhathi ukuthi eminyezelwe yizekhi, lithini ngakho?
Lokhu ngicabanga ukuthi khona ku-unfair basuke besenzani. Yikho ngicabanga ukuthi ikho lapho kuba nama lento efana naleyo irigging. Ngakho it's not fair. Why can't they like do it like namhlanje ama results aphume like sasa? Basalindeni vele. Why kumele kuthathe 5 days iviki and all that? Ngicabanga ukuthi it's very unfair.
Selini lahlangana endlokudlanga udlangu lapho likhankasa.
Ya kukhona la esike sahlangana khona lobunzima ikakhulu emakhaya ikakhulu kulezi ndawo ezifana labo mguza kuma resettlement okunabantu khona abezana yikho esike sahlangana khona lobunzima uke wathi omunye ukansela wethu bafuna ukumxosha ekhaya bafuna ukumchisela ekhaya into ezifana nalezo.
Lo nkosazana sehliselo Ndebele okhankasela ukumela ibulawayo Central edalele parliamente ekubandla lemthwakazi Republic Party.
Mina ndeqinisekisa abantu mehluko ngenxa yokubana isukela ngo-1980 ungakhangela into eyenzakalayo ngo-1980 izanu ngakhuluma ngezanu ngo-1980 mina ngisesekuzapha yayigxila kakhulu kupolitics.
Ngesikhathi sokusele amalanga ambalwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho elizweni, abasekeli bebandla lezanu PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okufanele anqobe ngoba engaletha inguquko elizweni, kukanti abasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa bathi ulungele ukubusa ngezizathu ezifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance, endawonye lo Alderman David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezanu PF, onguye osungula lingxoxo.
Mina ndeqinisekisa abantu mehluko ngenxa yokubana isukela ngo-1980 ungakhangela into eyenzakalayo ngo-1980 izanu ngakhuluma ngezanu ngo-1980 mina ngisesekuzapha yayigxila kakhulu kupolitics. Yathatha i-essence i-political power konke wangena konke okwenzakalayo. Kuthe ngo-1987 sekuyi-United ZANU PF kwaba lobubelo sesisebenza ndawonye. Kuthe ngemva kokufa komdala kwabuya kwehlukana futhi kwagxila futhi politics up 2008 to 2013. Kuthe sesiyafika laphana amaphathi zihlangene kwabuya futhi i-economy yelizwe yaba elunga sesihlangene ndawonye. Thereafter kwabuya from 2013 iZANU PF siba le internal political struggles njengeZANU PF ba concentrate futhi ku political struggle be chia economic struggle ukuthi ukuthi economy izingavukiselwa njani. Okwenza thina labanye abakuZANU PF bathi akudingakali selokho sikhuluma ngepolitics singakhulumi ngenotho. Yikho umongameli okhona kathesi kakhulumi ngepolitics, ukhuluma ngenotho yokubana khathesi asikhulume ngenotho sike sishiya ngamandla ezombangazi sifake amandla okubana inotho ivuselwele. Esesile minyaka eminingi ngaphansi kalo wengumongameli sidiliza ilizwe singelandawo lokwenzakala elizwe ezilonge thina sikupower. Eso sikufuna khathesi ukuthi akutshintshe ukuthi mbani olamandla, kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Mnumzana Ndlovu, uyawakholwa amazwi ka-Alderman Ndlovu?
Amazwi ka-Alderman Ndlovu aliqiniso engathandileyo ngokuthi iZANU PF yiyo ebulele i-economy. Lawo mazwi amqotho aliqiniso umfowethu ngijayela ihlombe kulokho. Ukufake njalo sibili uthe yikho kathesi sebefuna ukukhangela ukuthuthukisa i-economy ngoba bayidiliza bebangayiphawa, utsho njalo. Number 2,
abantu okay. All right, yakhuluma.
Number 2, sile bhasi. Ibhasi le idriver, udriver ulowindi wakhe. Athi ke uwindi wakhe mbusena 10, yabe sesithi hayi driver phuma mfuthele phandle. Abe sesale driver athi hayi badala mina ngizalifikisa kuhle. Kodwa bebevele bedriver bebonke, bebona bebonke. Thina njengeMDC Alliance kunendeda siyakwazi ukuthi ebeku-government from 1980 up to abaqothwe ngo-November umgabe bebesebenza bebonke. La ma-strategies abo yalabasebenzisa ngo-2013 no-2008 bebebonke besebenza bendawonye. Yikho-ke thinki inongedwa kulangezela ngathi hhayi i-economy sengiyilungisa mina kathesi, ikanti bebeyidilize bebonke lo mgabe. iZANU PF ayisoze yafa yalusa i-economy elizwe leZimbabwe.
Ye, ingqobe isikuwe Alderman Ndlovu.
Ifanele siyehlukanise izinto lezi. Ukubana iZANU PF yayibusa yayilabantu abaku MDC lawo babekhona ku government right uthi sikali sokuqona u driver lo uthina ku ZANU PF bona from 1999 MDC yangena ukuhulumende kuse let me put it this way practically I constitution yelizwe yayinika u president amandla amaningi owenza ukuthi u president umgabe wayesenza ama decisions amaningi awanikwa yi constitution yelizwe esenza ama decisions njengokuthi u president uza ukuthi u president uza le constitution ye party la imnika the same powers yikho okusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama decisions abanye labo andisa driver babe ngela decision abayenzayo owenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa kumele sihluthume thina sitshintshe indlela esesenza ngayo ngani ngoba khona okwesakwenzayo the bamqothi mna awundlovuza kubeka kakhulu la elizwini kade sibakhululeki kwenza konke abakwenzayo under a new dispensation kamnankakho ngenxa yokuthi usekhululile lokho owekusenzwa umgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe le constitution yepart kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinto embi ungamelanga sivumele thina
mnumzana Ndlovu wena ubone ngani umnumzana Chamisa yena angalethela ilizwe okungcono yini kulalokho kwenziwa ngumongameli Mnangagwa
umnumzana Chamisa uzayenza umnotho weZimbabwe uvuseleleke njengoba uNdlovu ekhulumile ngo-2008 sangena-ke uhulumende sibambene la iZANU PF lo hulumende waletha imali waletha yesidola waletha ukuthi izinto zitholakale ezitolo waletha ukuthi amatitsha abuyele emaclassroom waletha ukuthi imfundo ivuselele zonke izinto zabuyele endaweni yazo sithe sesiphumile kuhulumende ngo-2013 yikho waqalisa khona ukuthi sibuyele njalo lapho esasikhona ngabo-2002 kuthi akubo-2008 so kuyatshengisela i-capacity silayo ama-lines efoni layena le efoni elingifonelekiyo bayithenga nge-$6,000 eyimali eyayithenga inkomo ngaleso sikhathi kodwa kathesi uChamisa uthe sengu-minister we-ITC zaqalisa ukwasithenga ngedola udavid coltard benza amatitha abuyele badinga ukuthi isikolo zivuselele abantwana bayafunda bayaphumelela uhmanncubeindasi bayivuselela yikho i-capacity balayo uminister of finance bakutenta ibiti umnotho wabuyela endaweni yakho wayesipenda ngalokho esilakho hatsho kwezanu upheve ukuthi bayasipenda udlula abalakho bese beboleke futhi lethemba thina naka-20 July abantwana bezimbabwe silethemba bazamvotela uChamisa ilizwe lizaba mnandi lizaba swit lizakuthela ithukela kube mnandi abantu babuyele emsebenzini abantu baqalise bazikhethele ukuthi mina ngifuna ukusebenza mina ngifuna ukusebenza hatsho ukuthi sonke siphela nge-informal sector kathesi kubi kuyatshengisela ukuthi ilizwe-ke kalilababusi ilizwe kalilabakhokheli esilakho ngama-resources kodwa okhokhelayo ongalungisa kuthiphile kuhle kakho yikho-ke naka-30 July amazimbabwe azafaka umaneja uChamisa ngoweza sikhokhela umnotho obuyele endaweni yawo obe muhle kakhulu hatshe kwezanu PF
siyabonga ungasigqibela lingxoxo Alderman Ndlovu
mina ngawugqiba ngokuthi awekathi esindeqinisa uChamisa kasoke abe la i-capacity yokuthi ayenze khonokho kukhulu akukhulumayo is easier said than done now mna ndeqinisa ukuthi mna ngikwakwa ngiyumuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kathesi
itsho ngani njalo lokho engenile sokuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo
now vele kuyabe kuhlola ukuthi umsithandekile ukuthi umuntu angazithwala namhlanje avuke ebeletha kusasa umuntu angazithwala ubeletha ngemva kwenyanga ezingu-9 kodwa thina ngikwenzakala kwezinye indawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathesi iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-30 kodwa kathesi sesivuselele kokuthi sesithathe silabantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe wonke sisaba ukuthi bangathenga ngaphansi kombuso kamgabe kodwa kathesi lanamhlanje ngithiyele emsebenzini kula bantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi into engakaziyenzakali
lo ngo-Alderman David Ndlovu isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa ndawonye lo mnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance ekubandla le-PDP bobabili bebekobulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqula lomanyano we-United Nations elise Democratic Republic of Congo lithi umumo oselizweni lelo ukhomba ukuthi alikalungeli ukhetho oluzaqhutshwa ekuphelweni kwawonalo umnyaka, okungabangela ukuthi lungabi ngolukhululekileyo. Umanyano lo uthi amalungiselelo ithi amalungelo oluntu ayiphulwa njalo abafuna ukutshengisela bayavinjwa. Idolobho le-Iga eJapan selethule umbiko othi lidinga abazafundisa abalwayo ngesiko lalelo lizwe abaziwa ngokuthi ngamaninja, kodwa liyawuphika lithi ayisiwoqiniso njalo abantu abawuzwisisanga kuhle. Abakade befuna ukuyafundisa amaninja kulelo lizwe ababhalele idolobho le-Iga bebevela eMelika, e-Italy, e-India, e-USA lamanye amazwe. Sithanda ukwamukela abasixhasayo kukhasi lethu le-VOA Indebele ku-Facebook, lapho esilo mnumzana uCastin Simo Mzilankatha. Siyabonga ngokusilandela uNqobile Dube, uJuliet Moyo, loNomsa Elgiani. Ukusenjalo ke umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Obet Mpofu uthi ugatsha lwakhe luphumelele ukulungisa udaba lwama-roadblocks obelukhathaza abantu lapho bemiswa mahlayana njengamapholisa. Uthi amapholisa okwamanje aselubhekise kubatshayeli bezimota emigwaqweni bona abangasalandeli imithetho.
Uzakhumbula ukuthi khonapho ngisanda ukukhetha ukuba ngu-Home Affairs Minister ngabiza imihlangano eminingi, khuluma lama-commanders amapholisa, ngibatshela ukuthi khona ama-roadblocks asoze kube asafunda ukuzwa nge-roadblock. I-roadblock okumele yenziwe kumele i-approve yimi personally as minister. Njalo nxa kule ndawo ofuna bafake lokuzeni imgoqo kumele i-approve yimi. So angi-approve roadblock lokho engangenayo, njalo angisoze ngi-approve i-roadblock ngokuthi amapholisa umsebenzi waso ama-roadblock umsebenzi wangokuletha ukuthula ezweni, ngokukhangela ukuthi abantu basebenza izinto zabo bengala kuthuselwa kwabanye abantu, kumbe izigangi zisenza izinto zokuphambanisa uzibuse wethu lokusebenza kwethu, yiwumsebenzi wethu. Even e-training abatrenelwa ukuthi benze ama-roadblocks kuphela, batrenelwa ukuthi bananzelele ukuthula ezweni. Yikho esesikukhangele kathesi. Njalo ngiyathembisa ukuthi njengoba vele ngibambile khona ngale, ngizakwenza khonokho okwamapholisa afakelwa khona ezweni, afakelwa khona kuwonke amazwe ukuthi basebenze ukuthula kwelizwe. Yikho upresident wethu uvumelana lakho konke, njalo uyancoma uhlelo lwe-Home Affairs ukuthi izinto sekumele zisetshenzwe ngokuthula emapholiseni. Ngapha la bathatha izithupha, sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele athathe isithupha, kungala kuthi lo ngumkhaladi, lo ngumkula, lo ngumkhiwa, lo ngubani. Kumele singamaZimbabweni sonke sithathe amaphepha alinganayo afana nayo, ngaphandle kwalabo abangafuni ukuthi bathathiswe ama-citizenship. Kodwa kula bantu abaningi asebahlala lapha, abazalelwa lapha, abakhulela lapha, abalilungelo elifanayo lalabo okuthiwa ngama-indigenous. Ilizwe leli sifuna libe yilizwe lamaZimbabweni abalamaphepha alinganayo, kungala kuthi lo mhlophe kumbe umnyama mbubomvu kumbe uyini.
Kahle kahle kuyini elakulungisayo lapha?
Vele ama-birthcert afanana wonke. Nxa mntwana ezalwe eZimbabwe uyanikwa iphepha esibhedlela ayithathe isithupha esifana lesomunye ozelwe kumbe engomkhaladi kumbe engomnye umhlobo. Ngakusela ukuthi ngathi kuqala kulama-00 ekugcineni laba abangathi ngabakhaladi kumbe amakhiwa kumbe ama-India. Kathesi wonke umuntu nxa ezalelwe empilo kumbe uzalelwe eParanyatwa uyanikwa iphepha ahambe ayethatha i-birth certificate efana nayo, lama-numbers, inombolo zonke zifakwe njengazoenza ukuthi zifakelwa abanye abantu akuthiwa ngama-indigenous ama-Zimbabweni. Akusela ukuthi amaphepha atshengisele ngomhlobo etshiyeneyo abantu. sengimthetho esifakile lokho lama passport kuyafanana njalo kumbe i death certificate kuyafanana njalo akusela ukuthi ukukhona ukhangela iphepho ukuthi khona umuntu ungihloba nombe umuntu wangathi sekukhangelwa kuphela ukuthi umuntu ungizimbabwe but of course kulabanye abafuna ngcwethe amaphepha bathatha amaphepha kwamanye amazwe even bezalwe eZimbabwe kuyi choice yakuyi lungele labo kwenze njalo kodwa sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele abe ngumuntu olamaphepha lezikondiso ezifanana.
Sesibuyela njalo emapholiseni lanxa abanengi bekwamukela ukuthi abasahlukuluzwa kuma roadblocks kodwa abanye bathi abantu sebezinzile kakhulu okwenza abanye bengasahloniphi imithetho yemigwaqo ngenxa yokungabi lamaphepha.
Kuyenzakala konke nxa vele usutshintsha unyawo usutshayisa istephu kuba lokunye okwenzakalayo yikho esikulungisayo khonokho kathe sinanzelele kakhulu kakhulu ukuthi khona kathe sabanye abantu sebentshakala sebengathi sebefuna ukwenza angathi yibo ababamba umthetho sikukhangele konke khonokho kathe kunjenje sesilama kulabantu abahamba ngezimoto bengalama number plates kulabantu abadlula ama-red lights kulabantu bele ipolisi lentsha esiyo esiyilungiselela ukuthi yona irane ilizwe ngokusemthethweni onika amandla amapholisa bakukhangele konke khonokho bazabotshwa abantu abephula umthetho bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingabhaliswanga ezingabhalwanga ezingaregistered bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic lights bazabotshwa futhi abantu abadriva bengalama-licenses kumbe abadriva bengananzeleli ama-traffic regulations bazabotshwa bonke la bantu kathesi into eqakathekileyo kade siyikhangele yiyo ama-roadblock isiyimile ngothi yiyo kade sithwalisa ilizwe nzima ama-tourist sesesaba ukubuya ezimbabwe sesiqedelane layo leyo sesikhangele okunye manje kathesi ukuthi laba bephula umthetho bayiphula njani njengoba subona kathesi ukuthi vele sesiqalisile ukubopha futhi abantu abangathi balokungathembeki into ze-corruption into zokuthi benze izinto ezingekho emthethweni konke lokhu uzabona abantu sebebotshwa kathesi.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, umphathintambo ogatsha lukahulumente olubona ngokwenzakala elizweni. Sixoxelaye eseHarare. Umculo womfana wecholocho uzinja ziyamluma ohlabela ese South Africa esithi singamandebele. Sibonge laba abasilandela ke kukhasi lethu le Facebook kulo Bernard Nyoni kulo Musa Mazibuko yena othi izano kunini idlala ngabantu bafuna kuze kube njani. Ngombono wakhe ke lowo sibonge lawe Navigator siziba osilandelayo lapha ku Facebook kanye labanye. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington ngisithi asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ntambama.